amazikaBhayideni mina ngivumelana lawo ngoba ngempela uPutin I think into abengayikhangelelanga leyo yokuthi angavukelwa ngumuntu omthembileyo njalo futhi umuntu ambhadala izimali eziningi kakhulu. Sizile uPutin ekhuluma ukuthi uPrigozhin lesikwadi sakhe sebebhadalwe over $1 billion ukuthi balwe impi le abalwayo for yena le-Ukraine. So ma kuwukuthi umuntu omthembileyo isocial yilo elithembileyo lokuthi ma ukhangela ukuthi wonke ama-victories esingathi lapho izimpi sezike zawinwa against i-Ukraine zonke ukuthi zikhokhelwa yiyo i-Wagner group ka-Prigozhin. Ma sikujikela-ke leyo group kusho ukuthi hhayi sokukhombisa ukuthi into azisamanga kahle-ke and so I think uBiden mina ngibona ungathi uyibethe ekhanda impela.
Kodwa singathi lasemhlabeni jikelele uhlonzi lwakhe lwehlile yini uPutin ngoba nxa sikhuluma labantu abanengi kakhulu kubo Africa ngitsho lenkokheli yase-Africa ikhanya imphakamisa kakhulu uPutin ngakolunye uhlangothi ikhuluma kubi ngeMelika.
Yeah, well, siyazi ukuthi i-Africa ilo budlelwano obuthize elabo loPutin kusukela kudala ngesikhathi sama-revolution liberation wars. Siyazi ukuthi even for instance iZimbabwe abozaphu bahamba bayetraina khona eRussia. So i-relationship liyana ikhona inkulu and siyabona even amazwe afana lo-South Africa ayi-part of i-BRICS. Yibudlelwano bonke lobu obukhona phakathi kwe-Africa le-Russia. I think i-America into okumele uyenze and siyabona sebeqala ukuzama ukwenza ukuthi bavuselele ubudlelwano babo abalabo lamazwe ase-Africa ngoba I think for a long time i-America i-neglectile i-Africa especially ngesikhathi sika-Trump